kuqakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayiregister ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo, kumele ke uthwale ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo ke ukwanise ukuthwala ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labo makhelwane labanye ukuthi lihambe libaningi ngobuningi benu liyofika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa, kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Yes, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile ke ulwazi, siyabanika ke lamaphepha ndaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza ke izaziso zabo besenza inhlelo ezehlukeneyo, kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaleli nje olwesihlanu lelo olubuyayo, sizahlala phansi lamabhishop edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yilo elilabantu abaningi kakhulu. Nga amaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwenzela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuza kuthuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amadolobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba malithwana, ngenxa yokuthi kuyabe kutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota mba abantu abalelungelo lokuvota bayabe balithwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume ayekuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Kithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.